Endabeni zethu lamhlanje izizalwane zeZimbabwe zikhangelelwe ukuthi lamhla sizakwethulela idale leCongress kwele Melika ngesikubonayo ngesimo sezombusazwe eZimbabwe. Abatsha esabelweni seMatabeleland South bathi umphathintambo wesabelo lesi umnumzana Abednego Ncube usebathathela umgodi wegolide. Abatsha baxoxa ngokuvota kukhetho oluzayo ngesikhathi kukhanya engani yibo abaningi ababhalisele ukuvota. Abalandeli beqembu lenguqu leHighlanders bathi balethemba lokuthi uzakwenza kahle umqeqeshi walo uMadinda Ndlovu uselivuselela. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Lamhla sihlolisisa okwenziwa libandla leMthwakazi Republic Party emhlanganweni yokhumisana umlotha eyenziwa yiNational Peace and Reconciliation Commission. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe olwe-Diaspora Forum, lamhla sixoxa ngesimo sezombusazwe kwele Zimbabwe ngesikhathi kulezizalwane zeZimbabwe ezelethulela okuthiyeneyo edalele Congress kwele Melika. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yabelenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa lezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama umagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.